Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inkampani yezesa ithi lamhla icutshele indawo ezedlula ichumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo entumbane. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhona ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini 1.4% ngemali yeZimbabwe izigi kulinyanga. Kulabanye abatsha eZimbabwe abagula umkhuhlane wengqondo okubangelwa isimo esibi somnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani yezesa ithi lamhla icutshele indawo ezedlula ichumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo entumbane. Njalo kufanele abantu bengabambi intambo zamagetsi ngoba engaphenduka loba nini ebalimaze. Isiphathamandla sezisa umnumzana Sydney Gata utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ukulungiswa kwemitshina eWangetemal Power Station okungeyinye yembangela yokucitshwa kwamagetsi mahlayana endaweni eziningi zelizwe sokufika emaphethelweni. Uphinde wabalisa eminye imizamo egoqela ukulungiswa kwamanye ama-units lokusetshenziswa kwama-battery ukugcina lokwengezelela amandla amagetsi. Amalokitshi acitshelwe amagetsi lamhla abaliswa awemakhandeni Luveve, Gwabalanda, Nyulo, Bhengula, Njube, Mpophoma, Machobana, Mabuthweni, Ntumbane Complex, Mzilikazi Track, Mpophoma, NRZ Mpophoma Complex, Inoxim leBarberfield, esibhedlela sempilo eseTB, eUnited College of Education, lendawo eseduzane lalapho. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Austin Komazana uthi ukucitshwa kwamagetsi lokhu kuvele kubathwalise amagabha avuzayo.
Ahamba ngamafayifi ebuya ngamathen akwanisa ukuthi ingaboni ntambama ungaboni ekuseni. Akuselanto ongayiyenza kumbe oyimisayo ukuthi lokhu ngizakwenza ngesikhathi esingaka kumbe zakwenza ngaleso sikhathi osimisayo wena amagetsi abe engasekho suka kulanto oyenzayo ngokulungiselela kwakho. Akuselanto ongathi hayi kusasa ngizakwenza lokhu kumbe namhla ngizakwenza lokhu nesikhathi isiphakathi kokuthi ngizakwenza lokho namagetsi engasekho. Yabona yile into embe kakhulu ilisa yonke into ungelalwazi. Aluba kule saziso ngaphambilini ukuthi hayi vele kulezi nsuku ahambe kwesikhathi esingaka, engxenye abantu singazimisela ukuthi hayi ngaleso sikhathi abuya khona kumbe abuye lethu noba sesikhathi ngizayenza ngiphoka ukwazi ukuthi abuya nini. Izikhathi eziningi khathesi abantu ngenxa yesimo sokuthi imisebenzi ngabona bangene kumabhizinisi amaningi athiyeneyo. Kahle ngibe ngasebenze ngemtengami ukuthi ungachethi ukuthi akahle ngithengisithini idinge ama-chicken cards ama-pieces ayenkukhuza ye-fridge ne-tennis. Uzathola ukuthi inkukhu ngokwayo ama-chicken cards abawo afuna ukuthengiswa esemkhambweni for nxa kuyathatha more than 12 hours engekho kusese lo mkhambo yini khonapho. So sokukudistetile vela uselanto eyenzayo yikho lapho esibabaza khona kakhulu.
Lamanzi akasilele edolobheni lakobulawayo kwesinye isikhathi ngenxa yokusilela kwamagesi.
Kukuthi khona lokho kuhlanganisa osilingamuthi amanzi abephosa abe ngcono ngoba uyaziwa ukuthi ala ma-hours athile engabi khona, kodwa khangela ngenxa yakho nokho akusahambi njengokuhleleka kwakhona nangama-hours akhona ngenxa yamagesi. Kwesinye isikhathi ebuya manzi ngaleso sikhathi liyabe lilindele ngaso liwazi lisithi azathatha ama-hours angaka kumba abuye namhla azabuye hamba kusase kuseni, kwenzakala ukuthi ahambe futhi abuye engabi khona leso sikhathi same day. So sokusenza angani sokusale more days amanzi engekho ukwedlula okuhleliweyo.
Lo mnumzana Austin Nkomazana usomabhizimusi wakobulawayo obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le wobulawayo. Umongameli wakwele Mozambique mnumzana Philip Nyusi lamhla uvule ngokusemthethweni umbukiso weZimbabwe Agricultural Show eHarare. Umongameli Nyusi lomongameli Emmerson Mnangagwa baqale bethekelela ababukisa okuchiyeneyo kungakavulwa umbukiso walonyaka olamankampani afika phose amakhulu ayisikhombisa. Umbukiso lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Cultivating Prosperity, Growing Business, Innovating for Change. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asephanyeke edalele High Court udaba lwabalwela ilungelo loluntu asebela amaviki edlula amathathu bevalelwe eRemand Prison kulandela ukwalelwa kwabo ngomantshi ukuthi bethoniswe bevela imizini yabo. Inhlanganiso le yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana ye-X ithi umnumzana Robson Chere onkosazana namathayi Kwekweza umnumzana Vusumuzi Moyo lomnumzana Samuel Kwenzi balelungelo lokubhadala isibambiso sebail. Betheswa amacala okutshengisela phandle kwedale lomthethwandaba bekhonona ngokubotshwa njalo lokuvalelwa entilongweni kwamalunga ebandla le-CCC agoqela umkhokheli wabo umnumzana Jameson Timba. Bacatshangelwa lokuthi babefuna ukuqoqa abantu ukuba betshengisele ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umnumzana Timba labanye bakhe abafika phose amachumi ayisishiyagalombili bakhangelelwe ukuba bazamiswa imithethwandaba ngolwesine kulandela ukuphanyekwa kodaba lwabo imithethwandaba ngamagqwetha la athi akulamkantsha okwethulwe ngumtshutshisi ngokubotshwa kwawo. Babotshwa besithi bathakazelela usuku lwabatsha olwe-Day of the African Child ngoNhlangula emzini kamnumzana Timba. Kambe kutshona ukuvalelwa kwabantu bonke laba okugoqela wayemele iBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda okuthiwa wakhuthazela ukuthi kube lodlakela. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe ngodaba lolu lomnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kuyabe kusitsho ukuthi abantu kabaphathwanga ngendlela efaneleyo ngokuba into yokuqala nje nxa sikhuluma ngedemokrasi siyabe sisitsho ukuthi umuntu ufanele abotshwe enxa yelecala icala elisemthethweni njalo elephula umthetho athonisiswe ngendlela umthetho otsho ngakhona. Ungakhangela isisekelo sombuso ngaphansi kwa-chapter 4 lokho kuthiwa i-declaration of rights lapho kubhalwe khona amalungelo abantu sikwenza kucace ukuthi iwaphi amalungelo abantu okuswelela ukuthi balamacala kumbe asebebotshiwe kumbe abathonisiswayo kumele babe lelungelo lonke labo elifaneleyo bangahlukunyezwa bangatshaywa bangathotshwa bangancitshwa ibheyili kungafanelanga zonke izinto zona lezo zibhaliwe. Ngakho-ke abantu nxa ngabe bebotshiwe bangaphathwa ngendlela efaneleyo kuyabe kungekho emthethweni kuyabe kusephula ilungelo labantu kuyabe kusitsho ukuthi i-democracy imanga kahle. Kanti ke njalo abantu nxa ngabe bonile dabotshwa kumele bathonisiswe ngendlela efaneleyo akumelanga kube lo muntu obotshelwa into engayisilo cala kuleli lizwe.
Yes, ngathi pho kulungiswa njani khonokho njengoba siyabona ukuthi abantu bathi bayakhahlanyezwa.
Into eqakathekileyo ukuthi laba ababusayo bakhumbule ukuthi kule constitution kuleli lizwe ebhalwe ngabantu beZimbabwe yiyo elandelwayo wonke umuntu ungaphansi kwayo upresident ungaphansi kwayo uspeaker of parliament ungaphansi kwayo uchief justice ungaphansi kwayo lami lawe singaphansi kwayo kumele silandele. Yona futhi iyacaca ithi yona ilokhu ekuthoyo iconstitution kumele kulandelwe nguye wonke umuntu. Ngakho-ke nxa bengalandeli iconstitution babe besephula izifungo zabo lezo abazenzayo bengena ezihlalweni ukuthi bazalandela umthetho bawuhlonipha umthetho bawuphakamise umthetho bahloniphe iconstitution bayiphakamise njalo.
Lo mnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mabutho Moyo okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Izikhanyi zigcwele eZimbabwe amajele ahambe emajele khathesi majority of the people vele ababotshiweyo ngabantu abalamacala. So abantu bayathanda ukuphula imithetho ngenxa yokuthi bona ngamapolitician nabantu abaziwayo abazagijima ema-embassy bethu kusuke wathi kwathi umthetho ngumthetho akulalizwe elingenamthetho. Yikubona even eMelika undoda weWikileaks wahamba waboshwa ejele le-UK wahlala iminyaka leminyaka engazange eku-trial ngoba according to imithetho yalelo lizwe wayelecala ukuthi ulipolitizeni kumbe uphikisana nohulumende emthethweni akusebenzi Dube. Nabantu belamacala bayaboshwa, nabekela macala bazahamba ku-trial i-court ithi ukuthi hayi lowo muntu kalacala aphume ejele.
Kodwa nxa sisikhangela phela nxa kusenzekala konke lokhu abanye abantu bathi phela moyo kuba engazani kuyancipha amathuba okuthi kube lohulumende kaZulu eZimbabwe. Ungamphendula sithini khonapho?
Uhulumende ngokaZulu ngoba uZulu nguyovotayo. Kuvotiwe ngomnyaka ka-2023 abantu bakhetha uhulumende abamfunayo. Laba balutshwane abalohulumende ongasangenanga kodwa ababusayo emadolobheni. Emadolobheni phela abasho ukuthi abasohulumende. Bayakhohlwa ukuthi emadolobheni bayabusa kodwa ngenxa yokuthi badliwe ilizwe lonke jikelele sebeqala ukupointela ngeminwe. Akusebenzi Dube idemokhrasi njalo. Liyawina, liyadliwa. Kumele livume impumela. Akulalizwe okuthiwa alila ehulumende kaZulu. EZimbabwe silohulumende kaZulu ngoba wavotelwa nguZulu.
Kodwa kuyaphambili kuzathiwani ibaba moyo njengoba abanye bengani bayakhonona. Kumele kwenziweni?
Hawu ukhonona kuyatholakala baba. Ungahamba eMelika kathesa kuzwanwana. UDonald Trump bambambe ngentamo kodwa labantu abamsupportayo. UBiden laye nangu betsatsarika yedwa sezo wajikela ithawulo. Kulabantu abamsupportayo. So ukuphikisana kwembono asonto eqala eZimbabwe kukhona umhlakaba wonke jikelele. Ngiphe umzekeliso weUnited States ngoba yilo ilizwe ngesilungu abadiba abazenza bona ama-luminaries of democracy. Nxa kuphikisana khona eZimbabwe uzayehluleka njalo ukuphikisana.
Lo ngumnumzana Mabutho Moyo okudalele zani uPF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency Zimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini i-1.4% ngemali yeZimbabwe izig kulinyanga. Ngedola leMelika nxa kuqathaniswa lasemnyakeni odluleyo, intengo yempahla eziningi ikhwele isuka kusilinganiso esedlula okuthathu 3.6% ekhulwini yaya ku-3.7%. Ukukhuphuka kwentengo yokudla kuza ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lendlala ehlasele abantu abayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Sixoxe lo kansila ka ward 18 edethe umnumzana Stanley Torima ngalolu daba.
Iqiniso elikhona ngokuthi ubunzima buyatholakala indawo zonke. Lapho okuhlala khona abantu ubunzima bukhona. Nxa sikhangela indaba zokuthenga ema-shops, ama-rates yiwo aphambanisa abantu kakhulu ukuthi idola 1 le-America ngasigcina kulizwa riku-17 kathesi nyezwa ukuthi riku-24. So somebody olesalari yokuthi isi-indexini enziki kuyathenga ama-items izinto ezingaki. Sikhangelela ukuthi ama-price angkona cooking oil uyayithola ku-$5. Lezi kusho ukuthi yayizokuyimali. Ungathenga izinto ezingani ezingayenelisa ukuthi imuli yakho yenelise ukuceda inyanga isebenzise.
Ukudla okwabelwa abalambayo kuyatholakala khona ngapho yini njalo kuyini kahle kahle ukuphiwa abantu?
Uzamile uhulumende ukunika abantu umuntu. I think indawo zonke ngathi njenge-district yewange ngifuna ukuvuma ukuthi abantu banikwa ukudla. Ukudla abakunikwe lokhu ngumumbu but anti uyabona linganika umumbu kuya kungaphelelanga. Abantu abalamali yokugayisa, abantu abalamali yokuthenga isishebo, abantu abalamali yokuthenga amafutha bakunikwa but kwakunganikwa umuntu wonke. Sasikhangelele ukuthi uhulumende njonga indlala enkulu kangaka enike umuntu wonke ukuthi lo ngutisha leli lipolisa indlala yangkhona okwakathesi lobunzima esilabo njengabantu. I think umuntu wonke kadumele ukuthi ethole bebanike okuchiyeneyo ukuthi abantu bemelele 3 months. I think kuyabe kunzima ngenxa yokuthi abanye abantu bayazistwala emini baphinde badle futhi emini nantambama. So akusoze kuthatha isikhathi eside abantu besebenzisa umumbu wonalowo abawunikwayo but uhulumende wazama kakhulu njengokubona kwami ewodini yami hhayi ngathi ishawuzothi yaphansi ukuthi ithole something ingakwazi kwezinye indawo.
Lo ngumnumzana Stanley Torima ukhansela ka Ward 18 eDete ubexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abezindaba be-Associated Press babika ukuba inhlanganiso yabafundela izempilakahle e-Nigerian Medical Students Association incoma ibutho lamapholisa ahlenge izifundi ezingamashumi amabili ezathunjwa ngamalecatsha ngeviki edluleyo zisiya emhlanganweni eJos leMaiduguri, zithi kumele abezomvikela babone ukuba kula bantu abathunjwayo kuleli lizwe. Elemelika lithi ele-Iran lilakho ukuhlasela ele-Israel lincedisana le-Hezbollah yakwele-Lebanon labanye abalobudlelwano lalo. Lethule umbiko lo kulandela ukuhlaselwa phakathi kwe-Hezbollah lebutho le-Israel elisebenzise indizamtshina eziningi kusukela ngesonto labhomba ukucatshangelwa ukuba kufihlwe izikhali kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wesiphathelane leMelika, abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris, omela ibandla leDemocratic Party lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, webandla leRepublican Party abakahlangani bajonselana ngodaba lwemithetho ezalawula ingxoxompikiswano yabo ekhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-10 ngenyanga ezayo. Ababili laba bathi bavumelane ukuphatheka kule ngxoxompikiswano ezakhokhelwa ABC News ePhiladelphia. Babethe izalawulwa imithetho efana leyayikhona kwedluleyo ekamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula lapho kwakuvalwa khona imicrophone nxa omunye ekhuluma. Kodwa umkhankaso kankosikazi Harris usudinga ukuthi engavalwa ama-microphones. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolandela izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ekugcineni I think i-TV station eyiyona engingathi i-organize le ngxoxompikiswano. I think ekugcineni yibona abagcina benqoba ekuthini imithetho yakhona okumele ivunyelwane yini. Sengingathi bona baba ngu-middleman. So laba babili yes bangakhononda ngento ezithize but ekugcineni kuzomele bavumelane ngoba bonke bayasho ukuthi ingxoxompikiswano leyo iqakathekile.
Imali ezibuthaniswa yimikhankaso lezi ziqakatheke kangakanani njalo kwini ezikuvezayo? Nxa sesikhangela ke umkhankaso sibona ukuthi ekupheleni kwenyanga edluleyo unkosikazi Harris ube ubuthanise imali enengi ukwedlula kamnumzana Trump. Lokhu libona sengathi kuyinto eqakatheke okunganani ukukhetha?
So ukuthi uzukhone ukwanise ukureza imali efana naleyo 500 and something million erezwe unkosikazana Harris kukhombisa ukuthi banengi abantu abasesayidini lakhe abasapotana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement ku-television, ku-radio, plus le-staff ukuthi ukhulise i-staff sakho ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyabulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani. So unkosazana uHarris I think ukulida kwakhe kuma ezimalini lokutshengisa ukuthi ikhampeni yakhe ilokhu siba nkulu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ubunzima obubangelwa yisimo esibili somnotho buphazamisa abasakhulayo eZimbabwe ikakhulu abesilisa. Ingcwethi zithi lokho kuvuselela umkhuhlane wengqondo kwabatsha obonakala ngendlela ezehlukeneyo, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcweti kwezempila kahle zithi abasakhulayo bathwele nzima eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi abatsha abaningi ikakhulu amajaha kabenelisi ukubhekana lobunzima ngoba bucina bubakhulela ngenxa yokuzidla ingqondo bezama ukudinga indlela zokuphila. Zithi amasiko lawo engeza inhlupho zamajaha ngoba kuthiwa indoda ifela ngaphakathi. Iningi labo kabavezi okubahluphayo okubangela ukuba begule umkhuhlane wengqondo. Enye yalezi ngcweti esebenza kumhlanganiso ye-Mental Health Association of Zimbabwe, umnumzana Mkhululi Masuku, uthi iningi labasakhulayo ikakhulu amajaha bathwele nzima.
Yazi kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi yenzeni kahle kahle eZimbabwe ngoba okuningi akusebenzi. Nanko abantu badinga imisebenzi, imisebenzi ayitholakali, bayazama ukuphanda bethu uyathengisa. Nawu la lokhulumeni nje ukugijimisa abantu kodwa ebafanele nabancane abasakhulayo. Umuntu kazinakekele mentally, umuntu kazizama ukuthi ungehlula ezifundisa ukuthi ungahlula lokho engikuzamileyo, kumele yintinge enye option.
Umasuku uqhubeke sithi ukunani labantu abalemkhuhlane yengqondo kwele Zimbabwe abaningi babo ngamajaha asakhulayo. Lokhu kusekelwe ngudokotela wengqondo uCuthbert Zinyama othi iningi labantu kabakwazi ukuthi bahlutshwa umkhuhlane wengqondo. Wona athi ulezigaba ezihlukeneyo.
Singakhangela eZimbabwe njalo kwamanye amazwe amaningi-ningi abantu abamnyama khonapha kule Africa, sananzelela ukuthi one of the biggest problems esilazo ngezemental health yizingani zihlukuluza abantwana abaningi. Azibahlukuluzi ngokuba ukuthi zikhona kumbe ukuthi intazakalayo, but zibahlukumeza kakhulu ngoba ekubeni khona kwazo phakathi kwabantu lapha akukhulunywa ngazo, akukho muntu othatha isikhathi ukuthi ezwe ukuthi abantwana labo bazwa njani njalo yini ebahluphayo ezikhathini eziningi.
Osakhulayo uDumezweni Nyoni uthi njengabatsha bathwele nzima ngoba kabakhathazi ukuya ezibhedlela uma becabanga okuningi okubakhathazayo.
I-mental health inkinga enkulu kwabantu abasakhulayo, particularly laba abasebeqede isikolo lesiya ama-varsity. I-life esiyiphilayo garesi ile pressure babona ezinye intanga zabo ziphumelela, ezinye intanga zabo zichata, kodwa bona bayazama kungesi ukuthi abafuni ukuthi bephumelela, bafuna ukuchata, but kodwa njani kuyabe kusala abantu balama-hasla achiyeneyo, abanye baya emazweni nothi uyazama ukuya emazweni kuyala. So inkinga enkulu e-affecta abantu abasakhulayo.
Omunye njalo osakhulayo uPascal Nkomo uthi kukalutshwane ukuba abatsha baye ezibhedlela zokuhlolwa ingqondo ngenxa yokuswelakala kwemali. UDokotela Zinyama ukhuthaza abatsha ukuba bengafeli ngaphakathi nxa belakho okubakhathazayo.
Qala nje ukuthi uhulumende kumbe efake endaweni eziningi-ningi abantu lapho abantwana bangabe bekhuluma khona, kumbe efake endaweni eziningi-ningi okungama-station okuncane nje lokokuthi abantu bekwanise ukuhlala phansi bekhulumisane. Siyaqalisa nje ukuthi silukhangelise sidaba lolo, sibone ukuthi singaluqeda njani.
Ugatsha lukahulumende oluzempilakahle luthi ebantwini abalitshumi abathathu bakhathazwa ngumkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezomnotho namhla sixoxa lengcwethi kulolu daba umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology ngokusetshenziswa kwemali ezehlukeneyo elizweni. Baningi abathi ayitholakali imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG, loba ibhanga elikhulu lelizwe lisithi linika amabhanga wonke imali le. Ake sizwe umnumzana Dlamini exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba lokunye okwenzakala koBulawayo lelizweni jikelele.
Okutholakala emavinkilini koBulawayo ukuthi ama-currencies wonke akhona kuma-prices ezitolo emavinkilini. Kutsho ukuthi iZiG ikhona, kutsho ukuthi i-US dollar ikhona, kutsho ukuthi le-rand liyasebenza. Mhlawumbe ungathi bekusilela yiZiG ebambekayo ngezandla esingakuthi ngama-notes and coins. Okuvamileyo kathesi emavinkilini ukuthi abantu basebenzisa iZiG isemafonini kumbe isemakhasini okwesula yinto eyivama kodwa xa sisiza kwezokugada izimota lezinye izinto yokuthenga ezizinto ezincane ukuyibamba ngezandla kobulawayo izika ikavami kobulawayo lokho kuvame irand kuvame imali yamanyama eAmerica yizo ezivame kakhulu kodwa nxa ungena emavinkilini uthola intengo zonke ezifanekisiwe njalo nxa unayo efonini xa unayo ekhasini iyasebenza kakhulu
yes ingathi akuhluphi konoko yini kumba abantu belesekujayela ukuthi baphongkhazikhazi ngani bezenzela abakufunayo
hayi ngathi abantu kwezinye izikhathi kuyakhathaza ukuthi abayibambi ezandleni kodwa imvama yokuthi nje kobulawayo kule randi eliningi yikho kwenza kube lula ukuthi intshintshi itholakale yikho ngathi akuvamanga ukusetshenziswa kwezigi kakhulu ama-coins ezigi kwenxa yokuthi ngapha kobulawayo abantu abaningi bale randi kula ma-coins ama-rands yiwayenza kube lula ukuthi intshintshi itholakale kalula nje kodwa abantu bayakhala bayafisa ukulibamba ezandleni bayafisa ukuthi ngabe lawo bayalisebenzisa bezibambe lathi lisemafonini kumbe lisemakhasini
ye kuyini okwenza ukuthi izigi lingabambeki khonapho kobulawayo kambe alikho emabhanga ngoba sizwe abebhanga lezebhenki besithi livele likhona kumele ukuthi nga kathi sibhudwa phela linikozulu
ye nxa siyilandelela siyilonda sithole ukuthi amabhanga ethu ayaphiwa ilibhanga elikhulu kulama-request abawenzayo mihla ngemihla ezikhesh mhlawumbe ukuthi nje iningi labantu kobulawayo sisavamisa ukusetshenziswa kwerandi ikakhulu kuma-transactions anjengasemakhombini emabhasini nxa sithenga into ezincane ezinjengezilimo lama-vegetable akukavami ukuthi sisebenzise ingephepha kodwa ikhona sibile amabhanga inkinga mhlawumbe ukuthi abantu abahamba besiyayicela emabhanga balutshwane ngenxa yokuthi imvama kutholakala kakhulu ama-coins e-South Africa kutholakala kakhulu le mali ye-South Africa eza intshintshi ibe ngcono ngoba imvama izigi xa iliphepha ifunakala kakhulu ukuthi incedise ekutholeni intshintshi kukathi asikabi lalo udubo lwentshintshi kakhulu obulawayo yikho sibona ukusetshenziswa kwalizigi kungathi kusasephansi asikuthi alikho lisasephansi ukusetshenziswa kwalo
kona vele abantu bayasebenzisa amabhanga kumbe vele siyazikhulumela lapha dlana
amabhanga abantu bayasebenzisa nje ukuthola inzuzo yabo nxa beholile abantu sebathatha amabhanga njengendlela yokuthi nxa ngiholile kuphela ngibuye ngithathe ngikhuqulize imali yami ngihambe ke ngiyayisebenzisa sithole ukuthi abantu abaningi bagcwale amabhanga ngezikhathi zona lezi zokuhola abaningi abavama ukusebenzisa amabhanga mhlawumbe ngamabhizinisi ngenxa yokuthi imithetho yezimra yoba ekhuthazayo ukuthi bawasebenzise kodwa imvama yokuthi abantu sebejayele nje ukusebenzisa esathi electronic money imvama siyabona ukuthi abantu sebejayele nje ukuswayipha ngenxa yokuthi sisukela ku-RTGS abantu bazitshela ukuthi imali le yakithi yokuswayipha kuphela umkhuhlane umkhuba wokuswayipha nje yoyimvama yowenza mhlawumbe abantu badonde ukuyibamba ezandleni ngoba sokwavaba umkhuba wokuswayipha
lo umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezenotho isebenza ekolishini le-NUST obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwabatsha olwe-The Connection ku-Life Talk lapho esixoxa labasakhulayo kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders lunceda ngani lolu hlelo olwasungulwa ngowayengumongameli wemelika umnumzana Barack Obama hayi ke isikhathi savume ukuba siqhubeke kodwa singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inkampani yezesayithi lamhla icishele indawo ezedlula ishumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yayo entumbane ugatsha lukahulumente elubona ngezamanani lwezimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa lokungxenye ekhulwini i-1.4% walivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.